okwenzakale kuRushwaya kuyatshengisa ukuthi vele asiyonto yokuqala, ngabe babengakuqalisi njalo kuyakubonisa ukubana inotho yelizwe abantu bazidlela bodwa. Okwama-diamond aphila, ilizwe kalizange labenefita ngalutho. Igolide liyaphuma, ilizwe kalibhenefiti ngalutho. Ukuthi ebotshwe lokho asiyonto esingayijabulela. Masinyane uzathola ukuthi uzakhululwa. Ngiyakhumbula ukuthi kuye kwaba le ndaba yegolide labanjelwe eplumtree, lalo kwathiwa selitshontshiwe. Vele yinto isindicate endala involve abantu abadala. So mbona ngazathi into yethu kuzuthi singathi ngoba umuntu ubotshiwe sesesithi hayi sokusetshenzwa i-corruption yaliswa. I-corruption vele kayisoziliswe ngoba yiligazi labantu ababusayo. Abantu abavusayo vele bale-corruption. So abantu beZimbabwe bangakujabuleli.
Mnumzana Nembaware, ukubona njani ukubotshwa kwamapholisa lama-CIO phezu kwalolu daba?
Okubuhlungu Nkomo ukuthi it's a syndicate. Kulobulembu lapha ekutshontshweni kwenotho yethu. Ngakhangela ukuthi uRushwaya ubotshwa kwakhe sokuveze ukuthi kulama-CIO ai-involved, kulama-police ai-involved, ongabantu esikhangele ukuthi yibo bavuze benjani begcine ukuthula belondoloze inotho yethu. But ke ngima ngithi i-syndicate angithi ukuthi ugcina ngayo uRushwaya. URushwaya inhlanzi encane in all of this. But lobu mkhayele uRushwaya laye ule-responsibility njengokuthi ngoba ngubani ngikade ngumkhokheli we-president weZimbabwe Miners Federation. So uhlubone ukuthi-ke amapholisa alobu gwelegwela le-corruption, inkokheli zenhlanganiso okumele zithungamele uZulu lazo zikhohlakele. Nxa umkhokheli wenhlanganiso yabantu yama-miners, abantu abemba umnotho phansi e-corrupt kanjalo, mina lawe sisele singa kuyadabukisa kakhulu ukuthi sithole i-situation enjalo ukuthi umkhulu we-association yezokugejwa kwegolide, ama-diamonds and everything utholakala phakathi kokusmuggler. Okay, so nxa ena emkhokheli we-smuggler otsheketsha laba-ke okutsho ukuthi-ke igolide abalitholayo abalihambisi e-Reserve Bank, okumele kube lapho okugcina khona inotho yelizwe ayiyi lapho. Uphuma lapho esithi uya nga uyisa eDubai, leyo mali azayenza eDubai ayisoke ibuye ku-Reserve Bank, ayisoke ibenefite umnotho wethu.
Mnumzana Fuzwayo, bakhona abathi udaba lolu lungaba luveza ukulwisana okukhona kuZANU-PF, kodwa kube labanye abathi luveza ukuzimisela kukahulumende ukulwisa inkohlakalo. Ungathini ngalokho?
Kuyabotshwana around ama-factions. Yinto disaziwa ngenye igroup ngoba uma kuthiwa kwankona obuhambe wabotshwa i-military intelligence yena bencediswa ngama-CIO lamapholisa, then kuyakutshengisa ukuthi how rotten our country is, especially ama-security services ethu, nokuthi uhlupho lwethu esilalo elizweni aseyoma-sanctions kodwa i-corruption, le misgovernance, labantu abafuna ukuzisuthisa. Ukuthi i-corruption ingaqedakala njani kunzima ngoba iyenziwa kakhulu yibona labo abaphethe intambo. So mbona ngazathi ukuthi sithi zaphela masinyane ingaqedwa ukuba nomphakathi uphakame uthi enough is enough, akume lokho. Kodwa singathembela lapho abaphetheyo. Mbona ngazathi umlandela okwenzakala kuyakubonisa ukuthi vele bangcolile, banuka yona i-corruption. So asibo bantu esingabakhangeleli ukuthi bazayima. Ungakhangela ukuthi ngemva kweviki ephelileyo ubekubotshwe u-deputy minister we-health, laye kwangani kuyathintathitheka, wathintwa labakhulu. So mbona ngazathi kuyabe kuhlupha ukuthi labona lapho ungakhola ukuthi kuyabe kubiselwana. So kunzima indaba yeZimbabwe ngoba kuliwa ama-factional fight, ungabona sokubotshwana, it's about factions.
Nembaware, kungaba ngezombusazwe na?
Uzananzelela ukuthi umongameli welizwe kwakhuluma ngomnyaka odlulileyo ukuthi bazwile ukuthi kulabantu abanjani abatshontsha igolide, batshele ngama-officials eDubai ukuthi kulabantu abaletha igolide lapha ngendlela engekemthethweni. So it has taken 1 year ukuthi kubotshwe umuntu. Singazi ukudlala ukuthi ngoba iqiniso yini, sizawuthaa uRushwaya isihlobo sikamongameli u-ED. Now nxa sokubotshwa uRushwaya uqale waphi ibail, isuke ezivuleke wathi hayi ibail yakhe isizanisikhishiwe, so sokumele ahlale ngapha esitokisini ngoba ngumuntu ongakhona ukubaleka. Ukuthi sikuhlanganise lezinto ezikhona kuZANU-PF, angazi njalo ukuthi-ke alright ongabe elamandla ayedlula kamongameli ukuthi bophani isihlobo sikamongameli ngubani njalo ethembeni ngaphandle ukuthi nxa sithi yena umongameli nguye ovumele ukuthi isihlobo sakhe sibotshwe.